Lam le lan thuan thui
Lam le
lan thuan thui
Lam le
lan le lan che shui
Lam le lan nam pa la pu min mu na
Lam le lan thuan thui
Lam
le lan thuan thui
Lam le
lan le lan che shui
Lam le lan nam pa la pu min mu na
Sokuyisikhathi sohlelo lwezemaphandleni igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje sibuyelile njalo esigabeni sakoBhutshe ePlumtree lapho kulezilwane eseziqede izifuyo. Sixoxa lesakhamuzi uMnumzana Christian Dube. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Yabonga baba uNkomo linjani ngapho?
Hayi siyaphila Dube, singabuza lina elisebunzimeni obungaka.
Hayi siyaphila Nkomo, hayi akukabi lento empi nje engathi vele labantu okubuhlungu nje izifuyo nje eziphelayo baba uNkomo.
Abazingeli bogada lwezendle abake bafika baphelele ngapi?
Bacina bebuyelile emuva ngokuba izilwane lezi zase zike zaphuma, so kutsho ukuthi labo badinga bayehluleka bacina bebuyele emuva kanti zizaphenduka.
Sezidale umonakalo onganani ekuphendukeni kwazo sikhuluma nje?
Omkhulu kakhulu baba uNkomo nje osekuzwisa ubuhlungu ukuthi abantu abayibo abawonakalelwayo abaselaso isifiso sokuthi mhlawumbe izifuyo zabo zipublishwe ukuthi uhamba njani, like ukuthi maziyabe zitholakalela ezisele khona basela isifiso sokuthi khona abantu basho ukuthi izithombe ukwenzela ukuthi kuboniswe mhlawumbe abantu abangasiza ngoba bathi kufana lokuthi nje kuyakungani kuyadisplaywa izifuyo zabo, so hhayi akusabathokozisi.
Zihlasele koBhutshe langapi kahle kahle?
Kahle kahle ziqale esigabeni sikababa uMakhulela, zasuka kuba uMakhulela zabuya zazohlasela khonapha kwesikaBhutshe endaweni okuthiwa kuKopende emfuleni khona lapha kuba Mshoni.
Nxa lihlanganisa umonakalo wakuqala lwakathesi izigaba zonke, lingathi selilahlekelwe izifuyo ezingaki?
Ziningi kakhulu okungawukuthi singabala mpela size siyesikukuthi singathi kubo 40 something ngoba erhotsho zimotshile zabuya zamotsha futhi lapha emlageni endaweni okuthiwa kusetoyitoyi, zabuya zamotsha koMakhulela, zabuya zazomotsha khona lapha koBhutshe wakhathesi.
Phakathi kweviki like lahlangana labekhansili bathengi bona?
Bathembisile ukuthi hayi balamathimu abakhulumisana nawo mhlawumbe ngabe mathathu or ebe adlule ebe kubo 4 angakwanisi ukuthi azoncedisa khona lapha elokuzeni esigabeni. So nathi sasesicela ukuthi hayi make bekusenzeka sicela ukuthi becele ukuthi abantu labo befike isikhathi sisavuma ngoba into lezi zimotsha everyday.
Kabachongo ukuthi bengafika nini?
Kube nzima ke ukuthi belichambe ilanga ngoba sigqugquzele mpela sancenga ukuthi mhlawumbe singathola ilanga ukuthi bangafika nini. Basebesithi hayi abangeke besinikeze ilanga, into abangasithembisa yona ikuthi abantu bazabuya njalo okufanele sikwenze iganga lethu leli likhulu, lilikhulu linjalo lenkomo zigcwele iganga lonke, so kudingekayo ukuthi izifuyo zigoqwe zivalelwe. Kodwa silovalo futhi zona hayi abantu sebeqalile ukugoqa, kodwa silovalo ukuthena ekuqoqeni kwethu izifuyo lezi kuzayenza ukuthi mhlawumbe inyamazana lezi maziyabe zingasatholi ukudla egangeni emfuleni kuzayenza ukuthi zilandele zizozama khona ngaphela ukuze namakhaya. So silovalo lokuthi yikho lapho singathola khona ingozi ngoba labo bayatsho ukuthi hayi as long mase sike sadla idonki kuyabe sekuseduze ukuthi singadla lo muntu.
Kungani kunjalo Dube? Inyama yomuntu le donki kuyahambelana yini?
Khona lapho ke baba uNkomo angeke ngikutsho kangako. Engingakutsho yikuthi ngoba abantu ekade sikhuluma labo nabade sikhulumisana labo ngabantu abazi kakhulu ngazo izinyamazana, yiyo into abayitshiloyo ukuthi hayi as long as sike sadle idonki sekuseduze ukuthi sidle umuntu. Kutsho ukuthi kulokuhambelani ezinyameni lezi yomuntu le donki.
Hayi isiyabonga Dube.
Ngiyabonga Nkomo.
Hayi kwanele zakhamizi emakhaya olivalelisayo ngoNtungamile Nkomo Nkololo kwana wa Matukanduna.
Namle lam shwe shwe
namle lam pa pa pu.